Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Grace Mgabe wetheswa icala lokuthengisa impondo zendlovu. Akwaziwa ukuthi amapholisa azakwenza ngalokho. Unkosazana Thokozane Khuphe uthi umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe sebezikhuphile kubandla le-MTCT ngoba kabalandelanga kahle isisekelo sombuso webandla sokukhetha ozathatha isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai. Kulabantu abathi inkhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa sezinjenge zikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende kwele Botswana zithi balutshwana abantu bokuza abangatholi amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi lukhathazwa ikumemetheka komkhuhlane wofuba. Lokhu kuvezwe ngesikhathi kule mibiko ethi abesilisa abaningi abafuni ukuhlolwa igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, kambe kukhona na osokwethulwe ngamabandla akhankasela ukhetho oluzayo okunganceda abantu beZimbabwe? Kuyazwakala na okwethulwa ngumanyano we-MDC Alliance libandla leZANU-PF elezaphu lamanye atshiyeneyo? Salethulela ezemidlalo lokunye okufanayo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokudabuka phakathi kwebandla le-MTCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa. Ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930 1558 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.